Hayi, lezi nsuku ukanye ngathi soku right. Abantu sebethula ukudla, impahla lokhunye. Ama roads sebevulile amanye ukuthi abantu bakwanise ukuhambisa ukudla.
Lukhona uncedo eliluphayo yini oluqondane lokwenqabela imikhuhlane engaqhamuka nje efana lecholera, omalaria leminye?
Ye, akhona amanye ama organizations bayenza kulokho. Njengaba Doctors Without Borders bakhona khona ngale la yibo ababona ngendaba ze health.
Lapho selihambe khona singathi baya kuthola mpela ukudla, abantu bayaluthola lonke uncedo abaludingayo?
Ye, abanengi sebethola uncedo.
Inxali khuluma labo bathini, kukhona okunye abasilela ngakho?
Okuningi obakufunayo ikudla ngempahla.
Bese sike sezwa uhulumende sithi yena kwezinye indawo abantu bazahle besuswe khonapho bedingelwe ezinye indawo zokwakha kakutsha. Kuyini eselikubonile? Kuyenzakala yini lokho? Kumbe abantu bayabiselwa lapho kade behleli khona?
Ukuthi babisele abantu ezinye indawo kazisahlaleki, kugcwele amatshe. So indaba leyo ukuthi uhulumente ibadingele okunye yenye indawo yokuthi bahlale kungaba ngcono.
Ukuvuselela i-infrastructure esingathi okutshabaleleyo, ukuvuselelwa kwezitolo, kwezikolo, amakliniki, izibhedlela, kuyakhanya kuyenzakala, liyakubona?
Kuyenzeka, ngoba ama organizations, ama NGOs amaningi bakhangela khonokho, especially kuma school.
Mazi bani ongathanda ukuwatshiyela nje uZulu weZimbabwe?
Hayi, ngithanda ukubonga abantu beZimbabwe. Sabambana sibili ukuthi sincedise. Ngithanda ukuthi ngibonge even ama NGOs lawo abasebenza eChipinge leChimanimani. Kuyenziwa umsebenzi omkhulu kakhulu ukuncedisa labo abawelwa ngengozi ye-cyclone Idai.